So we see card send up a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMbindi 2022 uGabe Dube. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzasiqiniswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa amandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olozayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lesikristu. Zonke lezi ndaba nezinye zizozenziwa kulo msakazi. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Shamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UShamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. If it looks like that, but not in 2023, we don't have money for any other. So we can't get that money that we don't have. US dollar, so can't get it back. But what can I do about it?
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli. Kunti njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamthela entilongo. UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunengi okukhulunywa nguShamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zakalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilanja kokuqala ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be-industrial capital yeZimbabwe. Okwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele masingena kuhulumente omutsha silungisisa indaba yemsebenzi, silungisisa indaba yokubuyiselwa kwe-US dollar elizweni ukuze kube le-confidence, kube le-stability kwi-economy. Siyabonga izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, i-movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla le-ZANU PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni etshiyeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukansela kuward 26 wobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ongayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitsheleni abantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa sekunanzelela ukuthengiswa abantu kakhulu. Abantu bathengiswa into ezifana naye sonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kuma-council, kule corruption eningi kakhulu, ukusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni. Njalo imali ze-councillors zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Ngakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusiya phambili. Amadorobho ethu kathe sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuse emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
UMnumzana Evingela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhathazela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kala abantu abaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokhu usetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo. Umthetho lokhu usetshenziswa ukusekela ibandla lezanu PF, yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasa, lokhu esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
UNcube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumente osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumente asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha, umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa abavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla lezanu PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. UMnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edalela ePhalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu lezanu PF sibhodile sibili iphose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi emaNdebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, ukuhlanzeka, njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimele etsholotsho khonale lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni lezanuPF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khonale. Sibonile amabandla ashiyene, even ibandla likababa uChamisa lalobeli khona lapha kubulawayo e-YC Stadium labo bekhankasa.
UJuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edalisayo ukuthi omunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besilibe kutheni. Ngokuzwakale besilibe na hayi singena thina ivika lipheli kuyozogcwala amakhiwa lapha. Uzibuzile kanti amakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikholonaza futhi na? Ngoba mina bengibona ngathi asesifike esigaba sokuthi kona lathi njengabantu abamnyama sikumele sizenzele njengoba kuthiwa vuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengezanu PF into esiyithembisa abantu ukuthi hayi lizibonele ama-council ethu 22 years down the line. Imigwaqo sifile, ama-sewerage sesihlala lawo, yabona into amabhini kasathathwa, into sesiphokuba mangobongobo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazi kuyabale laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebanikela imali yabo elize labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula uthi kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobho lawo ekudaleni lapho sasikhona kuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asazi abalindi bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebuleyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakhansela labazamela izigaba ezithiyeneyo edaleni lephalamende. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma nobani?
Likhuluma nomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano. Uthola ngaphilo esigabeni sakho?
Usentaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini le
lokhu kwakuyiproject yesiba senkukhu isiluku senkukhu esifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyiproject vele esithila ngayo sasijoyine uhamara manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthandi nenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye
owelapha
basizokhona ziyashoda
basoloda siripheywa ngakuhle
yeah, bathi sometimes singawela inkukhu zife so sibalelwe senkukhu
kodwa nxa isilugu lesinxa siyakhiwe kuhle bakunike inkukhu
ya isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication
manje siyehlule sibaya wena
isibaya hayi sisimbandulele
wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abantu ukuthi uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lani ukuthi uphile
thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitheda mpaka size zigcwale isibaya sonke nxa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sizozinkalakaza zenkukhu ndabe sezizinkulu sezingamadada
usuzisa ngayo inkukhu lezi
bebuya uhamara zozithatha
akunika imali
sinika imali wela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokhu ade sinika khona kube sini kodwa kakayindawo ngoba imali yethu ebizwe lethu lezithuku lezi
lapha-ke iprojekti yenkukhu le wenzi wedwa lo lalo lowakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100,000 yama-chicks akunikiyankona ama-broil
so asikunika le feed yankona
ye
ukunzima ohlangana nayo njengomama ngathi sithi okunje njalo ngenza iloto sophila ngayo
sokunje kunzima kunzima ngathi esiyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngifake ezame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu ngavele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa akuvumi ndakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingakwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami ngibuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu njani
hayi lo nyaka silimile kuhle mangamahle kuhle sibili kulezi ndawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbo ithule yasitshayo langamanzi
libe liningi kakhulu
ye hayi izulu libe liningi kakhulu imumbo emnengi itshayo langamanzi uyabona lake imntu aphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa-ke abalima ekuqala kungakani izulu wazofica umumbo usuwuphakeme usulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabelweni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balimela muva abanye bagcine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
ye seliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi sokulethi
so laba lizasizana labo libanika ukudlalana
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogoko ye nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho layo zokhala uyamnika anengisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana abalalele khona le mazwe ngenxa yomunye ngakusiza athi nizokwakhela isilungu ufunani wakuthole ngabe ukhuluma kulo
mina engifunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi umbe ngxeke ufulela ngamazwe ngekubheda but uhamara akafuni ukuthi ufulele ngamazwe uhamara ufuna ukuthi ufulele ngothi hayi manje itshana lile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabi la ufuna ukuxhumana la
hayi khona apha entaba
zintoni inamba yefoni la
ihlezikhona hayi inamba yefoni angiyazi khona apha entaba zintoni
bantu bakwasithathuthumela kuchief
ye khona apha entaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
Le yitulo 7 esaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha eVoice of America eWashington. So angene kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Ele Russia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni atshiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia selifuna lokubhomba idolobho le-Odessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lizothola nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kunokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlalayo. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokusichinisa ukuthi kambe vele ukusichinisa kuyini esintwini. Baba Ngwenya, sakwamukela kuhlelo, unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinisa kuyini esintwini, sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinisa.
Yase kuhlezi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumvu abanye bathi yihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyaloku senzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku kuyenziwa kwezindawo kodwa-ke kungumkhuba wakudala owawuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobelitsha beqinile kungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, singathi-ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kuzethi beqine emzimbeni la?
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye kudliwe-ke uthatha ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so
kuvuselwa kosiko kalubonwa muntu.
Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho?
Ukuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongakuqala asithi thina njengoba bekhona endlelene nabodula bedula indawo zonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho ezintuna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Lokuqhakathikile ngobuvu. Lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphongi ukuguli ngokuba sezingathiyeni ezijiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina, uqinisa amathambo, uxhoxhoze emadolweni ezingalweni zonke lezi. Abantu baye kunakazibani lobo sekazibani onguye ozalwenza lolo siko.
Ye, lapha ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba. Yebo mathu. Yey, ngizobe lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngevikela.
Baba mkhulu, babe lobola.
Kuye sizokona manje ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungame lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Kufuna sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba ingxenye yezinto ezenziwayo sikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 iverse ka 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho emthumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula nani ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse ka 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutho ukuthi la uzaphumelela ukuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silande ngoba sibuye siyiziqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi ukuthi kungasusakha khonapho usuhlala phela yikho-ke babelwisana lo mprofethi uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofethi bamanga babesithi alingabi le ndaba lakho lokhu vele liyasuka kathesi libuyele khonangale eJerusalem kodwa bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe abaprofethi bamanga lokhu besithi alingabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu tshadisanini kutho ukuthi nxa sikhangela lowu umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa seselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kulezi zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambani uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi ungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuya kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala yilaba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le msebenzi ungasahambi kuthi utshona ukhuleka umelele ukuye ezulwini indaba sivuka ekuseni sigeza siya kuma factory konke khonoku kuyipolitics phela ukuyathenga isinkwa ipolitics ukugada ibhasi ipolitics ukuya esikolo ipolitics njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane singuwo sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto
akuyibhethe mfundisi
basithandazeni baba siyathandaza sibekile izwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba kube nokuthula ngalesi sikhathi kungabi lokudlwangudlwangu Nkulunkulu amvikele abantu bakho njalo uthinte inhliziyo zethu sibe nokuthandana sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kwenza abatsha namuhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Yo Layson Ngwenya weqembu lezePressure Super Sounds. Iqembu lezePressure lile ngoma izingu 16 belishaya amasingle track. Lile ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa ngumpondzi Mstanda okunguye umsunguli weqembu lezePressure Super Sound. Le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana kusuke mhlawumbe kuhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma ungumntwana usakhula uthole ukuthi sayi esikoleni. Ukakala njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi masengizijiyela inyoni phana abantu basebeqala ukuthi mayingasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu khona la emakhaya. Baba ngisakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlawumbe bengakufunela nje lomsebenzi bedaka lomuntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale benze ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esikuyenza injalo into yakhona eziyinanzeleleyo njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzasebenza khona njalo bazofika bethi ukudayi lo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale sisiyadinga umsebenzi okulisa inkomo. So basuke bekele umqondo lwa ukuthi awahluphekile besebezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuziyo imali yakhona thola ukuthi izifuyo ziyacasa kwenzakala into ezifana leziya bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuyo zisifa yabona yinto eyenzakalayo.
siyabonga kakhulu Layton Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sihlangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kunokusetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhazaza ngamandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.